umkhuhlane lo oqhuqho ayisiyo yodwa ke mina engathi mina imiyane ebangela lo mkhuhlane yilanxa nje kodwa wona singathi thina esikhathini esiningi ubangelwa yimiyane kodwa ke zikhona ezinye indlela ezingabangela lo mkhuhlane umkhuhlane lo owemalaria ikakhulu umkhuhlane wegazi igazi kakhulu yilo eliphanjaniswa ngulumkhuhlane kakhulu ngoba imiyane isuka izalele phakathi kwalo igazi amaqanda la emiyane acacade khonaphana ke kuthola ukuthi ke asephambanisa isimo segazi lokusebenza kwegazi kungakho umkhuhlane lo esikhathini esiningi uzathola ukuthi kulezinye indlela ezingaziyo zemiyane ezingabangela lumkhuhlane isikhathini esiningi uzathola ukuthi abantu abathola igazi esingathi naye ngesikhiwa yitransfusion ababe befuna ukwengezelela igazi emzimbeni nxa ukuthi igazi lomuntu lingabe lingamanga kuhle lela liphiwayo sometimes kuba khona ukuthi umuntu engathola umkhuhlane ke khonapho owemalaria okunye njalo engahlatshwa yinalithi nje ebihlabe umuntu olemalaria uyathola ukuthi laye lomuntu lo usewuthola njalo umkhuhlane so ayisiyo yodwa imiyane ebangela lomkhuhlane kodwa lanxa nje kungavamanga ukuthi umuntu engawuthola ngalezi ndlela ezingaso zokulunywa yimiyane
yiziphi izibonelo babandebele eziba khona nxa umuntu ethe wahlaselwa yimalaria
izibonelo zomkhuhlane lo oqhuqho Mr. Nkomo zinengi sibili kakhulu zinengi kakhulu ke kodwa ke singakaze sifike kizo Mr. Nkomo bengathanda ukuthi athubanyana leli ukuthi ke ngithi mina enye indlela njalo ukuthi omama benganika abantwana imkhuhlane lo ngomama abazithweleyo beyakwanisa ukuthi bawodlulisekele umkhuhlane ebantwaneni ebengikhohlwa ukuthi ngiqambe le Mr. Nkomo ibalulekile kakhulu omama abazithweleyo ukuthi bahlale behlolwa so kungaba ngenye indlela yokuzivikela omama abazithweleyo kubalulekile ukuthi bahlale besiye eklinika ke besiyahlolwa ke igazi ukuthi igazi labo lingabe lilakho yini lokuyizibungwanyana lokho okubangela umkhuhlane woqhuqho nxa ukuthi kutholakele ukukhona ke umkhuhlane lo woqhuqho kubalulekile ukuthi baphuthume ke balokhuze ke bathole uncedo ukwenzela ukuthi izibungwana lezi zingazadlula ziye emntwaneni ngoba zingaya emntwaneni zileke ukuphambanisa umntwana kakhulu ekukhuleni kwakhe njalo engazalwa esengasamanga kuhle ikakhulu engqondweni lo mzimba nje wonke nje jikelele ungasaphumanga ngendlela omele ukuthi ngawuphume ungakhona so kubalulekile sibili kakhulu Mr. Nkomo ukuthi omama abazithweleyo ke bakwanise ukuthi bathole usizo masinya kungakho ke sesibuyela kuzibonakaliso zalomkhuhlane kuba khona ukuchisa komzimba esingathi nayi high temperature iyachisa sibili kakhulu udlulise i 37 degrees mhlawumbe iziye bamba la kuma 40 degrees njalo ke umuntu abe lesikhathi lapha zokhona umzimba ugodola njalo nje awuzo futhi uchisa kakhulu echiselwa so kuyabe kutshintshana nje engahlalahlala achiselwa yahlalahlala agodole yahlalahlala achiselwa agodole njalo njalo abanye bakwanisa ukuthi ke umuntu aza kugcina sengani sesiba lezithuthwane engathi ngama-convulsions kodwa zingasizo zithuthwane nje kuyikuthi i-temperature le esikhuluma ngayo kutshisa komzimba usuke waqansa kakhulu ke kuyaphambanisa ke ukusebenza komzimba ikakhulu ekhanda lapha umuntu sesiba ngani sesiba lezi thuthwane nxa umkhangele nje ye engalo umzimba wakhe awusamanga kuhle kubangelwa yi-temperature liye ukuqansa kwayo njalo umuntu wakhona uba lokuqhuqha nje khonokho yikho besimkhuhlane womqhuqho uba lokuqhuqha nje umuntu wakhona ikwesinye isikhathi lanxa kutshisa kusithi bhe kodwa umuntu wakhona umbone qhuqha sibili khonokho ukuthi uyagodola abuye njalo umuntu wakhona aginqe njalo unye okumangalisayo ukuthi ingubo ziyaba manzi sibili angani uvela geza abanye ke balokhu ukukhipha lokho singathi naye ukuhlanza bayahlanza sibili kakhulu unye okumangalisayo abanye njalo babe le diarrhea umuntu wakhona uba ngani nje kasela gazi elinenge emzimbeni nxa umkhangele uba mhlotshana so nxa umkhangele
ngaphandle kwamambule ama mosquito nets zikhona yini ezinye indlela abantu abangazivikela ngazo
indlela zokuzivikela ke njengoba la usuvele wayiqamba nje ukuthi amambule la ukuthi ayineti kakhulu akuthi ngama mosquito net ngiyabona semanengi sibili kakhulu ekhaya ngenye indlela sibili elula njalo esingathi thina iyasebenza sibili kakhulu ukuzivikela bese kusiba khona ke lokho kunye abakufafazayo nje nxa ukukhangela ngathi ngoyimbodlanyana nje perfume kodwa bayakufafaza emzimbeni nje lokho kwenza ukuthi i-mosquito ingenelise ukuhlala emzimbeni womuntu ngoba ingazwani lalokho kuyabe kufafaziwe okuthiwa khona ngama-mosquito repellents sesikhangela njalo amanzi la alokuma kulamanzi alokuma nje endaweni eziningi-ningi. Abantu kumele bazame sibili ukuthi indawo lezi ezimamanzi ziyavalwa ukuthi amanzi engenelisi ukuma, ngoba imiyane izala kakhulu endaweni ezinjalo. Lokungamagajana loku kudlaliswa ngabantwana okugcwela indawana yonke, kumele ukuthi bakudobheke, bakulahlela khatshana kumbe bakuthise, kungagcina amanzi, ngoba yikho lapho ezizala khona. Khonapho kungaba ngenye esingathi nayisosi yayo. Okunye nje loku kugcina kubalulekileyo ukuthi nana utshani kumele ukuthi buqunywe. Ye, abantu baqume sibili utshani duzane lezindlu lapha langekhaya, buhlale bubuncane.